ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 Ntulikazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lukithi lo daba lwama-ballot paper ukuthi kanti kuveli kuhamba njani. So yilo ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizihlezonke ngoba kubhalothi yikho lapha kungani kulodubo.
Ikhomishini yezokhetho ezek ihlehlela emuva kwisiqondiso ebesifakile ebesisithi abantu kumele bavote phambili kweziphathamandla zayo lama-foreign agents.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto bazike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisa ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le bayilalele leyo mbiko bayilandele bayikhuze.
Abomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu ikakhulu emaphandleni ngaphembilini kokhetho. Amapholisa akwele Zimbabwe athi aselungisele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula njalo olungeladlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission namhla yazise ukuthi isitshane lomthetho ebewufakile obusithi abantu kumele bavote phambi kweziphathamandla zayo lezamabandla ancintisayo ama-polling agents. IZEC ihlehlele nyuvane ngemva kokuhlaselwa ngamabandla aphikisayo esithi ukuvotela phambi kweziphathamandla lezi kuza kwethusela abantu behluleke ukuvota bekhululekile. Ngokunjalo iZEC ithi isibuyela kundlela obekuvele kuvotwa ngayo lapho umuntu angena khona ebhokisini lokuvotela eyedwa i-polling booth avote engabonwa muntu. Leli linyathelo elamukelwe zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network kanye lamabandla aphikisayo lanxa nje esithi kusakunengi okumele kwenziwe yiZEC ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Sixoxele isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance, uNkosazana Thabita Khumalo.
Thina njenge-MDC Alliance sithi khona sivele kasibuyele emuva. Esikufunayo kuzeki ukuthi kayilandele imithetho ekhona njalo bafeze izifiso zikaZulu lapha akhalaza khona ngokuthi akasuthiseki ngendlela abazama ukwenza ngayo izinto ngoba uZulu esesaba ukuthi bazabancedisa izani ukuthi intshontshi ukhetho. Lukithi lo daba lwama-ballot paper ukuthi kanti kuveli kuhamba njani. So yilo ezinye indaba kumele zixoxisane sibone ukuthi sizifezonke ngoba kubhalothi yikho lapha kungani kulodubo ngoba ngiwakhangela khathesi ama-candidates okumele abe ekhankasa avotelwa ngu-president 23. So singa-divide 23 by 2 at least kangeni u-2 wonke 11 and 12. Kodwa yena bona bakwenzileyo bathi iphepha lokuqala elama-president bathi 1-14 elesibili bathi 15 sebefaka umnangagwa phezulu okuyikho okungayisikho emthethweni we-Electoral Act. So sithi thina kakulandele i-Electoral Act ukuthi i-ballot kumele uma iphuma injani. Njalo ingaphumi injalo iyabe seyinyanyisa ngoba kayivele ayiqachedakali ukuthi injani. Njalo kukhombisa ukuthi iZEC incedisa izano ukuthi baqile lapha.
Siyazi njalo ukubana iZEC ayikalinikezi lina abamabandla ezombusazwe i-electronic voters roll lithini ngalokho?
Yeah, ngezinye zezikhalazo zethu ukuthi zimele zihlezwe yizeki ngoba kumele sisuthiseke thina njenge-MDC Alliance ikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa ukuthi i-voters roll kayisiyo leyane ekamubeli. Uhlupho olukhona yikuthi nxa bengasiphanga i-electronic version kunzima ukuthi siyethatha inkulungwane lenkulungwane zamaphepha lapho kufake khona i-voters roll ngoba sifuna ukukhangela ngoba isikhalazo sidingiswe ukuthi kumele isithombe salo lalo owarejistayo sibe yiso esiphumayo ukwenza into kube lobufakazi ukuthi ovotayo ngumakhumalo.
UNkosazana Davida Khumalo ngowomanyano we-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni lontungameli Gomo we-Studio 7 ese-Beitbridge. Kusenjalo amapolisa namuhla ayelise umanyano we-MDC Alliance ukuthi utshengisele emahofisini ezekhe kusasa usola ngendlela ikhomishini le eqhuba ngayo amalungiselelo okhetho. I-MDC Alliance ibulobele amapolisa iwazisa ukuthi izatshengisela kusukisela ngo-10 o'clock ekuseni kusiya ngo-5 o'clock ntambama. Kodwa amapolisa akwalile lokhu ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela esokuthi umanyano lo ukuwe watshengisela njalo kumaviki asanda wedlula. Abo manyano wamazwe omhlaba owe-United Nations bathi bakhathazekile ngembiko yokwethuselwa kwabantu ikakhulu emaphandleni ngaphambilini kokhetho lwangomvulo. Isikhulumeli sogatsha lwalumanyano olubona ngezamalungelo oluntu ole-United Nations Human Rights Office umnumzana Liz Throssell uthi lanxa besuthiseka ngokuvunyelwa kwamabandla ukuthi akhankase ekhululekile baphatheke ukubi ngokwethuselwa kwabantu lokhu. Uthi i-ofisi yakhe isithole imbiko yokwethuselwa kwabantu ngodlakela endaweni eziningizelizwe kweleZimbabwe. Lanxa umnumzana Throssell engatshongo ukuthi yiliphi ibandla elenza lokhu, inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Peace Project zithi yiZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyinto eqondileyo yona leyo, yikho abakulandileyo laba abazokhangela ngokhetho kumele bakhangele zona lezo zinto bazibike bazikhuze ukuze phela ukhetho lube ngolukhululekileyo. Yingakho futhi siyabe sisisho ukuthi kwabe fanele ukuthi babuye kuseselesikhathi eside kusiye emuva le bayilalele leyo mbiko bayilandele bayikhuze ngokunjalo. So benze into eqondileyo kakhulu.
Abebandla leZANU-PF abayibo abetheswa umlando wokwethusela abantu, ubona besiba lendaba yini ngokuthi i-United Nations ibafaka amehlo kanye lezinye inhlanganiso ezijiyeneyo ezizimeleyo?
Balendaba kakhulu ngokuba umbuso uguqukile emhlabeni ngendlela oZimbabwe efakelwe ngakhona izibuko ezinkulu. Zakhumbula ukuthi ilizwe liphelile du ngokungabi lobudlelwano obufaneleyo lamanye amazwe omhlaba. Kanti-ke amazwe omhlaba wonke jikelela acacile athi ubudlelwane ukuze sibe labo ukuze basincedise kwezomkhulu economy dali imisebenzi kuvuswe i-industry kumele sibe lokhetho olukhululekileyo. Ukuthi ukhetho olukhululekile kuzaba yibo abatshoyo njengoba babethumele izithunywa zabo ukuthi zizokhangela. Nga ngabe sisithi thina kuyinto yokudlala nje lokho abakukhulumayo, sizathi ngemva kokuthi sesivotile wabuyela lo obuyela esikhundleni kumbe ubuyele ngemva kokwethuselwa kwabantu uthole ukuthi umhlaba kawusincedisi kancane kwehlileke ukuthi kuvuswe ilizwe. So kumele bakuthathe kube yinto eqakathekileyo naleyo bayilungile.
Votayo bona ubona besethuseleka labo.
Ngibona balutshwana abantu abasalalela ukwethuselwa, abantu sebaphaphama kakhulu sebekwazi ukuthi umuntu lanxa engakwethusela kumele uhambe uyevota ngendlela oyithandayo. Kodwa bona laba balutshwana babe bethukile baningi kakhulu okhethweni ngoba phela ukhetho lushukaniswa ngabantu abalutshwane kakhulu. Akujwalekanga ukuthi kube lo muntu owina nge-99%. Kuyathiyana kancane bona laba babethuselwe ngenhlanyelo kwathoza kunceta inhlanyelo zakunceta ukudla zakunceta lokhu lalokuyana babe babaningi ngokweneleyo ukuthi bavotele iqembu akade bengafuna ukulivotela.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Amapolisa kwele Zimbabwe athi aselungele ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula njalo olungeladlakela ngoba kunje sokuthunyelwe inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 71,000 zamapolisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezokuvotela. UGibson Bebe usethulela lolodaba.
Sokusele insuku eziyisithupha kusuku lokhetho, amapolisa athe loba udlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho lulutshwane lonyaka kule ndawo ezimbalwa eseziye zaba nodlakela ezinjengeshithungwiza, Norton le-Epworth, njalo amapolisa aqaphela lezo ndawo osokwenze bengezelele inani lamapolisa. Ekhuluma emhlanganweni nentatheli ezindaba esigodlweni samapolisa eHarare, uCommissioner General Godfrey Matanga uthe uhlangothi lwakhe lulungiselela lolu khetho ngokufundisa amapolisa ngokuthi aziphathe njani phambilini kokhetho nalapho luqhutshwa ekulondolozeni ukuthula lokuthi basebenze njani lozulu.
When we started this exercise sometime last year, and to be too exact, His Excellency the President, Comrade E.D. Mnangagwa,
siqala lolu hlelo lukakhetho ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa wavela waphuma egcekeni ukuthi ilizwe lalizaqhubeka phambili ngokhetho ngomnyaka ka-2018. Kunjalo sathi lesifiso sokuthumeza amapolisa afika 64,600 lizwe lonke jikelele. Kodwa kusiya ngesikhathi ngemva kokuba izethi isengezelele ezinye indawo zokuyavotela ezingafika 1,391. Sagijima sangezelela amapolisa. Kathesi sesilamapolisa afika 71,000.
Kusenjalo kulezinye indawo elizweni udlakela olulokhu lusenzakala ngemva kokuba amapolisa ethembisa ukhetho olulokuthula. Isiphathamandla samapolisa uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makosa uthi lezi zehlakalo zodlakela ezintutshwane njalo sebengeze inani lamapolisa azabe khona ukuthi uzulu avote ekhululekile.
Into engifuna ukuthi ngixwayise amahlaba ezulu eZimbabwe ukuthi sicela ukuthi ukuthula lokho okukhona kathesi kuhlale kukhona. Sicela ukuthi indaba yepeace ibe indaba yomuntu wonke eZimbabwe wonke abone ukuthi we are all observing peace. Siyalicela mahlaba ezulu ukuvukelana sisenza ilokuzeni i-violence akusincede. Abantu emzini ama-international observers kufanele bahambe kiwo ebekhuluma ukuthi amaZimbabweans bayenze kuhle i-election yabo.
Kodwa abanye abantu baphambana lokushiwo ngamapolisa besithi amapolisa akhanya engazinikele ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo. Amapolisa azabe egcine indawo zokuvotela mhla wokhetho aphiwe ithuba lokuvota nge-postal voting amaviki amabili edluleyo ukuze baqhube umsebenzi wabo kahle mhla wokhetho. Umkhulu wamapolisa uMatanga uphinde wagcizelela njalo ukuthi akulamthetho osho ukuthi ukuvota kwamapolisa ngepostal voting kwakumele kwenziwe phambilini kwabenhlanganiso ezinjenge-SADC, ZEC kanye labanye ababona ngokuqhutshwa kokhetho okumangalise abaningi elizweni. Ukhetho lweZimbabwe lenziwa ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa abantu abaningi besabela udlakela nxa ibandla leZANU-PF linganqotshwa. Kodwa amapolisa wona athi olonyaka luzabe lukhululekile njalo lulokuthula. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kusenjalo ngesikhathi kulokuphithizela ekweleZimbabwe, abezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lolonyaka. Incwadi kwezenoto zithi kuyadingakala ukuthi kuvuselelwe umkhuba wokulondoloza imali elizweni engasetshenziswa ukwakha umnotho welizwe. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Iningi labantu eZimbabwe liphila ngokuzisebenzela kulandela ukubhidlika komnotho welizwe okwesikhathi eside. Emhlabeni jikelele isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% somnotho welizwe siba yizimali ezilondoloziweyo ngendlela ehlukileyo, kungaba semabhanga kumbe ezikweledeni loba ezitshaliweyo emsebenzini yamakampani okuqakatheke ekuthuthukiseni komnotho welizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Association of Savings and Credit Unions of Zimbabwe, umnumzana Owen Mabukwa, uthi kulodubo eZimbabwe kuleli hlandla lokulondolozwa kwemali emabhanga loba ezitshaliwe kumankampani.
In Zimbabwe, there's no culture of savings anyway. I think people need to be
umkhuba ukulondoloza imali eZimbabwe awukho sibili ngoba angani abantu kumele befundiswe ngalo umkhuba ukuthi kushone ulondoloza imali. Abanye bacabanga ukuthi ukuze ulondoloze imali kumele ube nemali eningi eshiya enye engaseceleni. Kukanti ukugcina lokulondoloza imali yikuzinikela.
Oqhubeke ethi inhlanganiso yakhe yagcina isima ukusebenza ngenxa yomumo wezomnotho ethi sebeyivuselela okwamanje. Noma inyanga kaNtulikazi inyanga yokunanza ukulondoloza imali emhlabeni jikelele, eZimbabwe kayikaqathekiswa kangako. EleZimbabwe lalivelele lo mkhubalo njengawo wonke amazwe, kodwa laphanjaniswa eminyakeni elithumi edluleyo lapho abantu balahlekelwa zimali zabo bagcina bengesethembeli ekuzigcineleni emabhanga. Ocubungula ngezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lumkhuba kumele uvuselelwe njalo bamabhanga kumele bebe lemizamo yokuhuga uzulu.
Yenzakale uthi amabanks kumele afake interest, kumele anike abantu ama interest uthi ahuge abantu ukuthi babuye uzogcina izimali zabo.
Iningi lithi ukusilela kwemali emabhanga lokunikezwa imali zamantshontsho ezingatsho lutho usuyilanda imali yakho kwenza bengafuni ukubona lo mnyango webhanga, njalo leyo mali ingeneli ngoba intengo isiya iqonga. Ibhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lethule umbiko okhomba ukuba kube lokwehla kancane kwentengo yokudla esuke kusilinganiso se-minus 0.03% ngombimbitho isiya ku 0.02% ngomabasa lonyaka. Kwathi intengo yenye nje impahla engayisiyokudla yaqonga ngesilinganiso esisuka ku-minus 0.36% kusiya ku 0.11% ngesikhathi esifanayo lonyaka. Ikakhulu intengo yegwayi, utshwala, izigqoko, imfundo, izicathulo lokunye okuyinto esinda abantu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa labamabandla athiyeneyo abancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo weLegwist lubika ukuba kufe abantu abedlula amajumi ayisikhombisa engozini yokuqhamuka komlilo emaguswini ngalesi sikhathi sokutshisa kwalimala abedlula ikhulu. Umsakazo wesabelo seLaos kwele South Korea ubika ukuthi kufe abantu abambalwa kwalimala amakhulu athile engozini yokudilika komduli wedamu elikhulu laleso sabelo eliyilo elinezitiji zamagetsi amanengi. Izizalo zeZimbabwe ziveza imibono ehlukeneyo mayelana lezimiso zabamabandla ezombusazwe abakhankasela bethembisa abantu ngezomnotho besithi bakhangelele umbuso wezabelo ozathuthukisa izigaba zabo kwezenotho. U-Anastasia Ndlovu usipha loludaba ngokugcweleyo.
Abantu bathi izimiso zamabandla wonke angene kukhetho lalonyaka aphose afane, kodwa bakhangelele iZimbabwe elombuso ohlukile njalo ozaqala ukuvuselela ezomnotho esazibhazalele ngesisu sikhuluma nje. Unkosazana Jacqueline Ndlovu uthi kwezomnotho amabandla ethula okufanayo bona bakhangelele ukuvuselelwa komnotho abantu bathole imisebenzi.
Ngendaba yamamanifesto nginanzelela ukuthi bonke abantu labo bebekopana ngoba yonke into abayitshiloyo bonke babhala into efana naye mina njengomhlali wakho apha eZimbabwe bengicabanga ukuthi amaphathi la azaphenduka kithi azobuza ukuthi le sifunani ngoba mina kimi into eqo eyisiqoqoqela ikuthi umkhono omuvuso abantu bathole imisebenzi.
Evumelana loNdlovu, umnumzana Joseph Phiri uthi bakhangelele umbuso wezabelo ozavusa ubulawayo.
I-manifesto yethu ikhuluma nge-devolution of power ekwezokwazi ukuthi ithuthukise abantu bakithi bethole le msebenzi.
Osakhulayo uThubelihle Ncube uthi ngemva kokhetho bakhangelele ukuba amabhanga atholise abantu imali.
And esikhangelele ukuthi imali ukuze ibe khona elizweni ama industries ethu kumele ukuthi aqalise ukusebenza. Like Ulawayo, we hardly have any working industries. The only parastatals that are working are government parastatals anjengabo Zesa, which are actually struggling to work freely because abulawayo corruption ekhona kubantu abayibona abahlele ezikhundleni zona lezo ezamankampani nalapho.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Libhamen Bebe uthi kunenye abakuthenjisiweyo njalo izimiso lezi zehlukile kulezimele zenziwe masinya lezi zathatha isikhathi.
Ikwazi ukuguqula esingakuthi state of employment yabontanga abangela msebenzi, abatshona behlezi, abatshona bephaminjaniswa izidakamizwa ukuthi bathole imisebenzi, bethole amathuba. Okwesibili yikuthi nxa lawa mathuba esitholakala akuqakathekiswe labo abantu abahlala kulezo zigaba ukuthi bathole lawa mathuba. Okwesithathu yikuthi sibone ukuthi imali ebantwini iyatholakala.
Umnumzana Jedness Moyo uthi laye ukhangelele umnotho okhululekileyo ezweni jikelele.
Okay, esikukhangeleleyo kakhulu abakukhulumayo yikho lokho ukuthi umnotho wethu uyabona ukuthi laba ababusayo kwamanje bawubambe bona ngokwabo ezandleni zabo. Thina kithi kakulanto ebuyayo kodwa ungabheka ama-independent analawa and iningi lawo ukhona lapha uKhizito ukhona lapha phakathi kobulawayo. Ephakathi kobulawayo khona lapha ule business khona lapha. Uyabona yonke into obudlova okwenzakala phakathi kobulawayo isenziwana umnotho uyachitheka akulabantu abasimeleyo abahlala lapha kobulawayo. Abantu bonke bangaphandle kobulawayo uzozwa sokuthiwa masifuna izinto ufanele ukuthi siyezilanda kwezinye indawo. Yikho esingakufuniyo sifuna ukuthi executive yethu ibe khona lapha kobulawayo isihlelele zonke izinto zethu phakathi kwedolobho lakithi.
Iningi labantu bakhangelele ukuphuma ebunzimeni obubhekane lelizwe kwezomnotho bethi ukusilela kwemali emabhanga kumele kulungiswe ngokuphangisa, ukusilela kwemisebenzi lakho kumele kulungiswe, amankampani avalayo aqale ukusebenza ukuze ilizwe livuke kwezomnotho lokusebenzelana lamanye amazwe okuzadala ukuba imali ibe khona ezweni lemisebenzi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezimbili 2.4 million ezibhekane lodubo lokuswela ukudla okweneleyo loba nje indawo eziningi zelizwe zithole izivuno esihle nyakenye. Lokhu kwethulwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-United Nations World Food Programme, umnumzana David Beasley, emhlanganweni wabezentathelezindaba eJohannesburg lamhlanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Enkulumeni yakhe labezindaba umnumzana Beasley uthe iZimbabwe ngelinye lamazwe ayisithupha ezansi yezwekazi le-Afrika ezabhekana le ndlala enkulu ngenxa yokoma okubangelwa ikuguquka omkhathi. Uthe ukuswelakala kwezulu kwezinye indawo zelizwe yikho okube imbangela enkulu yokusilela kokudla kulaba abedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Uthe okwamanje inhlanganiso yakhe isiza laba bantu ngokudla kanye nemali abathenga ngayo ukudla okwakha umzimba. Uthi bakhangelele ukuthi nohulumende asebenze katalala ukuxhasa inhlelo zabo.
Let's hope that the elections will bring about a government that's moving in the right direction.
Asithembele ukuthi ukhetho luzaletha uhulumende ozakhokhela ngendlela eqondileyo. Ngoba singakhangela ukuthi iZimbabwe ibikuphi eminyakeni elithumi edluleyo, siyabona ukuthi akusosomiso kuphela esiyimbangela yendlala, kodwa kukhona okunye okwehliweneyo.
Inhlanganiso ye-WFP ithi kwezinye indawo eZimbabwe iphathisa abalambayo laba ngenhlelo zokulima imibhida ukuze bazisize. njengoba ke Zimbabwe phakathi ngamalungiselelo okhetho bakhona abantu ukudla konqedo lokhu osetshenziswa ngabanye kwezinye indawo njengesikhali sokusitholela amavoti. Kodwa kumqondisi we-WFP ezansi yezwekazi le-Afrika unkosikazi Lola Castro uthi inhlanganiso yenza konke okusemandleni ayo ukubona ukuthi lokhu kudla akusetshenziswa kwezombusazwe.
We do have proper monitoring and the monitoring
silabo abaqapha isimo njalo basiqapha kuzo zonke indawo lapho esipha khona lokhu ukudla. Silezisebenzi zethu eziba leqiniso lokuthi ukudla lokhu kuya ebantwini abafaneleyo lokuthi akuphiwa ngenjongo yezombusazwe. Ngiyaqinisekisa ukuthi ukudla loba imali esipha abalamba ukuphiwa abalendingeko kuphela.
Umnumzana Bisley yena ukuthaza uhulumende ukuthi basungule inhlelo zokulima izilimo ezimelana nokoma. Uthi ngcithi kwezokulima zeza ukuthi ngoqhubeka kweminyaka isivuno somumbu siyaqhubeka sisehla. Bedlula izigidi ezilithumi lanhlanu 15.5 million abantu ababhekane lendlala emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika. Melesitulo 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
I-Studio 7 lisuza siphuma ngapha e-Washington DC. Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Umongameli Donald Trump lo mongameli Vladimir Putin wakwele Russia basanda kwenza umhlangano edolobheni le-Helsinki. Bakhuluma ngokususwa kwebutho lakwele Iran elizweni le-Syria. Okunye abakhulume ngakho kuqoqela izikhali zenuclear elizweni le-Iran, ukuvikela elizwe le-Israel, okwenzakala e-North Korea lakwele-Ukraine, njalo lokungenela kwelizwe le-Russia kukhetho lwe-Melika. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sika-Trump, uthi umhlangano lo wavula amasango okukhulumisana phakathi kwelizwe le-Melika lele-Russia. U-Heather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe ole State Department, uthi kulezinto ezintathu ezethulwe emhlanganweni lo ezihlolisiswa okwamanje nguhulumende kaTrump. Uthi okokuqala ngokuthi kube labosomabhizimusi emazweni la abazahlolisisa indlela zokudlelana ngayo. Okwesibili ngokokuthi kube lenhlanganiso yezingcweti ebona ngezokuthengiselana lokudlelana kwamazwe la. Uphinde wathi bakhulumisana ngokuthi kumele kulandelwe abakhulume ngakho e-Helsinki okumele kwenziwe nguhulumende wakwele-Melika lowe-Russia. Wathi kuphela umhlangano wababili laba uTrump wakubeka sobala ukuthi kuyaziwa ukulwa kwamazwe la njengoba ilizwe le-Melika lafakela ele-Russia izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kukaTrump e-Crimea kwele-Ukraine. Uhulumende we-Melika uhlutshwa yikusetshenziswa kobulembu be-internet lilizwe le-Russia ikakhulu kwezokhetho. UTrump uthi amazwe la alakho ukudlelana okungcono nxa kukuthi engabambisana akhethe lokho okumele bedlelane ngakho. Uphinde wathi umhlangano wamazwe la wenzelwa ukuthi kube lokubudlelwano okuphakeme ngokuhamba kwesikhathi. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe le-Melika. Ngokuthi wathi sikhangele ezinye indaba ebesikhokela lamhlanje. Ikomishini yezokhetho ezek yazise ukuba isitshane lomthetho ebewufakile obusithi abantu kumele bevote phambi kweziphathamandla zayo leziphathamandla zamabandla ancintisayo. Amapolisa kweleZimbabwe athi aselungele ukuqhuba ukhetho olenguquko njalo olokuthula. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olubalulisayo uKip Stube.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.